Toku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhla zimashumi mavili lambili kumfumfu 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izeki ayiyeke yenelise ukuthi ibe nokubhalisa okuqondileyo ngoba ivele yona ikhontrolwa kumbe ngithi ilawulwa nguhulumende.
Ziyaqhubeka ingxaki kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo.
Ya yona imnandi ngasiza ngiphandzele inyama yenyamazane zegana. Iyafana lenyama yesiyanyama yedube ikhiphana kanye kanjalo inyama yedube.
Bathi inyama yendwangu ngumnandi epholile edonkike tiyani indlebe elizizwele kwabayidlayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abanengi baqhubeka besehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela esokuswela ubufakazi balapho umuntu ahlala khona iproof of residence. Ngisho leZimbabwe Electoral Commission iyakuvuma lokhu kanye lokuthi zinengi inkinga uZulu abhekana lazo. Umbuzo okhona ngothi kambe iza kwenelisa na izeki ukubhalisa abantu ebajongileyo abayizigidi eziyisikhombisa 7 million. Sixoxele lomeli wenkayi South edalele parliamente umnumzana Abednego Bebe.
Zinhlupho ezikhona ezenza ukuthi izeki ayingeke yenelise ukuthi ibe nokubhalisa okuqondileyo ngoba ivele yona ikontrolwa kumbe ngithi ilawulwa nguhulumende onguye owenza ukuthi khona iyenze lokho abakufunayo. Njalo uhulumende lo wezanu ozama ukulawula izeki ukuthi iphume ibe lempumela ezakwenza ukuthi bona benelise ukuthi bawine lolu khetho olubuyayo. But kungasenani ke abantu bakithi engingabacela ukuthi bakwenze yikuthi kababuyele ke ezindaweni zabo babe lokuzwisisa ukuthi kulohlelo olutsha lokubhalisa. Njalo lolu hlelo lokubhalisa olutsha ludinga ukuthi umuntu oyisakhamizi olekhadi elekhansile elitshengisa ukuthi yisakhamizi kumbe ngithi esenkayi uhamba ethwele isithupha sakhe ehamba ethwele lekhadi lelo lomuzi ukuthi ayibhalisa. Umuntu ongalakhadi kumbe ongabhalwanga ekhadini naye ngunkosikazi waleso sakhamizi uhamba ethwele maybe nxa kuwukuthi ngumuntu ole marriage certificate angahamba ethwele i-marriage certificate lekhadi lomuzi lesithupha sakhe ulakho ukubhalisa. Kodwa lo ongala marriage certificate kufanele ukuthi aye kukhansila wakhe ayembhalela incwadi eyokuthi afakaze ukuthi ngumuntu ohlala esigabeni esinje onguzibani. Njalo ukhansila wangikhona okubhalileyo ungukhansila uzibani bafake number zabo zezithupha bobabili.
Endaweni eziningi balutshwana ababhalisayo. Esigabeni sakho enkayi South kunjani?
Enkayi South ke okwakathesi kungaba lokuthi balutshwane ngoba abantu bekhaphe lungakhohlwa ukuthi kabalazo imali zokuthi bagade amabhasi besiyabhalisa enkayi ngoba okwakathesi umtshini okhona enkayi usenkayi center emahofisini ecouncil lowo wodwa okhona okwakathesi. Kodwa ke ngingakutsho ebantwini ukuthi ke kuzabuya ke imtshina ezangena ezikolo kumbe ezindaweni lapho kuvotelwa khona mhla ka 9 November lapho ezaqala khona.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele parliamente.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, eHarare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emachabeleland North, Lupane, East and West, Epinga, North and South, Emachabeleland South, Emzingwani, Matopo North, Lemzingwani, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Sefiphele kakhulu amathuba okuthi amabandla aphikisayo ngabumba umanyano owodwa ngaphambilini kokhetho oluzayo. Nanku sokule manyano emithathu ebalisa owecord okhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma, owe-Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, kanye lowe-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Khona kuyini okwenza abantu beZimbabwe behluleke ukuvumelana esikhathini esiningi kwezombusazwe? Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Udibo lusolukhona kakhulu ngolokuthi la mabandla akhangelwa engaphikisayo, singathi kumbe singasebenzisa ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Tsvangirai njengomzekeliso, aselisipho lokuthi lanxa kulibandla eliphikisayo kalisakhanyi njengebandla eliphikisayo ngendlela eziningi ezitshiyeneyo. Singaqala sibone ukuthi seke wangena ekubuseni ilizwe umnumzana Tsvangirai njengo-prime minister, njalo nokuthi yena usehlala isikhathi eside kakhulu ekhokhela ibandla eliphikisayo. So ngani laye uselibandla elibusayo kumbe selesisindo esinjalo? Udubo kulokho yikuthi abanye abantu sebebone ngani nje laye usefana nomunye upresident uMgabe, khonokho kuzayenza ukuthi ukubambana kube nzima. Siyakubona nokuthi abantu nje jikelele bekwele Zimbabwe, wonke umuntu wele Zimbabwe usengumuntu owaziyo kakhulu ngezombusazwe. Esingakuthi i-participation yabantu kwezombusazwe kwele Zimbabwe iphezulu kakhulu kwedlula amazwe amaningi kakhulu, ngendlela yokuthi baningi abantu asebekhuluma nge-politics. So kusenza ukuthi labacabanga ukuthi bangabusa ilizwe babe baningi.
Ukhona yini umuntu ongamanyanisa amabandla aphikisayo, ikakhulu ongathakazelelwa ngumuntu wonke okucele eliphikisayo, njalo alubana ekhona lowo muntu uyabe ngumuntu onjani?
Angatholakala lowo muntu nxa yokuthi uTsvangirai angakhangela kuthi hayi, bengifisa ukuthi ndingomunye phakathi kwethu ongathatha ubukhokheli siya phambili. Yena uPresident uTsvangirai labanye bakhe bazikhethe kumbe labanye bakhe akade lokhu ekade ephezulu labo bazenze i-Council of Elders ukuthi hayi bona sebezawakhangela babezencedisa lapha ekubuseni kwelizwe nxa seliphethwe. Angabusisa lowo muntu uPresident uTsvangirai, ngibone ngani lowo muntu angamanyanisa ilizwe ngendlela ephezulu kakhulu, njalo ngendlela yokuthi lo president uMgabe lezani bebengeke benelise lokuyikhama election, ngoba lowo muntu bengawuphumelela ukhetho oluzayo ngendlela ephakeme njalo engelambuzo.
UDokotela Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. Uqhubeka lusegudwini udaba lokuvulwa kwesilarha sokuhlinzela amadonki eUmguza. Inkampani enza lokhu ithi ijonge ukuthengisa inyama yamadonki le kwele China, hatshi eZimbabwe. kodwa uZulu lohulumende bathi besabela ukuthi inyama le ingagcina isithengiselwa abantu emabutha bengakwazi. Ina ngilithi idongi kalidliwa eZimbabwe, kodwa bakhona abalidlayo. Sixoxele omunye wabo umnumzana Libelelang Sebata ochasisa ukuthi waqala ukuyidla inyama yedonki kutheni.
Kahle kahle bengivakatshela umalume eBotswana. Ma ngifikale eBotswana ngithola upheka inyama, mina ngisabuzayo ukuthi inyama ngiyani le inyama, ngayithola inyama iphekiwe. Hayi ngadla yathi kumalume inyama vele inyama inyama nje futhi ishuthi mayiphekiwe inyama idliwayo. Mathi ma sengidlile lapho yabuza ukuthi malume wathi inyama le yazala mnandi kangaka, inyama yani malume? Umalume wathi mtshana, le nyama uyibona lapha, hayi inyama edongi. Kudlule amadoda lapha bethi inyama edongi sabe sithenga le mlenzi lapha. Sawubenga, sawubeka lapha mzulu. Lapha siyadla inyama edongi ayesabisi. Hayi lami kulapha waqala ukubona khona ukuthi inyama edongi iyadliwa.
Injani emlonyeni, imnandi?
Ya, yona imnandi. Ngasuka ngiyifanisele inyama yenyamazana ezeganga. Iyafana le nyama, siya le nyama yedube, ikuthi ifana kanye kanjalo inyama yedube.
Kanje idube liyadliwa futhi bakhona abalidlayo.
Hayi idube lele ngiyalifakaza, idube lele lami ngiyalidla, ngakhula ngilidla vele idube vele.
Akutshiyananga phela Sibata, idube ledonki.
Ah, khonoko nje ukuthi idube lihlale egangeni, idonki ihlale ekhaya, sayisebenzisa silima ngayo, but akutshiyananga.
Ah, kunamahluko Sibata.
Umahluko yilokuthi idube lihlale egangeni nje, idonki sihlala ekhaya, kodwa wona umahluko angiwoni ukhona mina. But idube mina ngikhule ngiyilidla vele, le mihwapho ithengiswa ekhaya, enye imihwapho edube siyidla, angikaze ngaba lohlupho lolungaka inyama yedube.
Uvele eGwanda, vele liyadliwa eGwanda, bayalidla abaningi.
Idube eGwanda liyadliwa, lapho hayi idube liyadliwa eGwanda, liyadliwa idube eGwanda.
Idonki ke?
Sekhona bayidla idonki ngoba ngike ngaba sekhaya umnyaka ophelileyo, ngathola kule donki inye eyayifile la esigabeni, awayihlizi amadoda, yadliwa.
Kwamalume khonapho eBotswana wayidla ungakwazi ukuthi ngedonki, ilamuhla ungayilanda na ungayiqonda ukwazi ukuthi lidonki impela?
Hayi ngayidla, ezongiyithola ibhekiwe ngayidla, ngeke kube neproblem ngayidla.
Uthini ngebhutsha yamadonki le esivuliwe umguza?
Mina ngibona uzwa luhlupho olukhulu kakhulu kithi abantu esisebenzisa amadonki kakhulu ukulima le misebenzi eminingi le esekhaya, ngoba asizotshontsha amadonki ngoba sihleli sikhala ngawo amadonki etshontsha ithi ebayayisa eBotswana. Sisazotshontshela amadonki amaningi, sisazokhala vele ngale yebhutsha le yamadonki.
Umnumzana Libelelang Sebata ngomunye wabantu asebeke badla inyama yedonki ubabhemi. Okwamanje ngilifake ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kanjelo koko bethu babe sethela mazwi wawe sithena masiko wethu.
Ebhlake uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngosiko lwantolontolo losiko lokugubukela obaba. Futhi ke ngihlaziya udaba lolu ngilomnumzana Sikhumbuzo Moyo, ingcwethi kwezamasiko esintu, lo mama nkosikazi Maureen Moyo. Nkosikazi Moyo, sabona mama?
Yebo, njani?
Hayi siphile kakhulu. Baba Moyo, linjani?
Siyaphila baba Dukeni, njani Mthembu Zenda?
Hayi siphile kakhulu. Sihle siluqalise nje udaba lwethu nkosikazi Moyo. Kambe usiko lolu loko lusakhona yini olokugubukela obaba?
Usiko lona mntakababa vele kalutshintshi, usiko lukhona. Kodwa into esinzima-ke manje ukuthi sizwe sihambe salahleka emasikweni waso. And manje ma ungabe ukhuluma ngesiko kubantu banamhlanje, ungathi mhlawumbe ukhuluma ngento e-old fashioned, kodwa kuyiyo indlela yesiphila. Kodwa ngoba abantu behambe balahleka, yona isiko lukhona, kufuneke vele kube njalo ngoba iyindlela yokuhlonipha yethu abantu abamnyama e-Africa. Kodwa sowungathi indlela engasetshenziswa ngoba sesithethe ukuphila kwezinye iy'nhlanga, sasuka kubuntu bethu base-Africa. Yikho sokungathi ubuntu bethu buhamba busilahlekile.
Yes, sike sizwe baba Moyo, kuhamba njani khonapho-ke ukugqelwa ngomama?
Hayi, omama vele ngokomthetho kuvele ngosiko lwakithi lwesintu bayaguga ma beletha abakulethileyo kubobaba, ngoba thina obaba vele okwenza siguqelwe lusiko lwakithi olwesintu ngokuthi thina obaba yithi esihamba siyeshela omama njalo siphinde thina obaba sibe yithi esikhupha ilobolo lisiya kibo kamama.
Mhm. Nkosikazi Moyo, kodwa ke nxa sukhangele sibili ukuthi ye ilobolo laphuma lapha njalo khona ukukhulunywa ngumoyo ukuthi ubaba nguye washelayo phela. Kodwa ke nxa ukuthi wena nguwe osebenzayo ubuyudiniwe konke konke lokhu ungamguqela sibili ubaba umphekeli wenze konke konke.
Yebo, into esuke iqake lapho mntakababa ukuthi yikho ngishilo ukuthi sesasuke esintwini sethu imali akufuneki ngenze ngibe unomama osesiba osebhulisha endlini. Ubaba kabe ngubaba engenayo imali enayo imali ngoba imali yokuqala akuyona into eyasihlanganisayo, sihlanganiswe ukuthi siyathandana and umshado usuka uyimvelo into from uNkulunkulu uyayibona. So imali yinto yasemhlabeni, imali ayingavali inhlonipho ebantwini ukuthi ubaba akasahlonishwa ngoba engenayo imali. Kusho ukuthi vele umama usuka engekho la ekhaya, usuka engamthandi lo baba, usuka wayevele yena elande imali kahle kahle ngoba imali akufuneki izimbi umuntu ongumama inhlonipho.
Kunjalo yini Moyo, kumbe esele kubona lapha ezindlini kuzima bafowethu?
Khona ngokomthetho ngosiko lwakithi kufanele kube njalo njengokukhulunywa ngudadewethu uMamoyo. Kodwa ngenkinga yeza namhle sesikubona umfazi angaba uyosebenzayo abe nemali ekuba yinkinga ukuthi umcontrole Dube usuka besebona isikhwama sakhe semali abone wena ubuya ngoyibobona. Wena sofanele utshintshe ube nguye obhekela yena umwatshele umenzele konke yena mayevele emsebenzini aphambi ukuhlala nje sofeni abambi remote atobethe edlala nabantwana wena babo gijima umphekela umayinela umenzela konke ngokuthi ngumyanga awulalo.
Lokhu ke Nkosikazi Moyo akwehlisi isithunzi sabo baba yini njengoba baba lapha kuyabe sekhaya engazani umuntu nje.
Uyasehlisa sona isithunzi somuntu ongubaba mawuvele sokunjalo ekhaya ngoba mawuba besedlala indima kamama aphindabe umntwana ekhaya. Eyi hayi umuza usena sidima mntakababa kusuka sokusemahlangeni la.
So ke manje kumele kwezweni ukuthi kulungiswe khonokho kule ndlela ukuthi okungabanjwa ngayo sibili ukuthi kube nganeno nje.
Indlela ungabanjwa ngayo mntakababa into ekhona ukuthi sibuyeleni kule ndlela okhokho bethu ababephila ngayo ukuthi sesaphume ebuntwini bethu. Asisazazi singobani sisukaphi senzani. Yikho kugcina sokudala ukuthi umuntu owumama manje azibone ingathi selingana nomuntu ongubaba kodwa ngokwenzele lwangakwendalo kaNkulunkulu ngeke bafa balingana. Yikho ukuzilinganisa kwasemhlabeni nje kodwa ngeke safa salingana noma sekuzenjani.
Hayi ke okwalamhlanje ngimalapha-ke zulu kandaba sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Sikhumbuzo Moyo ingcwedi kwezamasiko esintu lo Nkosikazi Maureen Moyo laye oyingcwedi kwezamasiko esintu. Ngethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver Lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube lilani.
Siqhubeke ngezosuku lamhlanje ngelanga langesonto singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe bafethu yazi ngiyaziqhenya ngokuba ngumunye wabasakhulayo abadabuka eZimbabwe. Silabo ntanga abaningi abayenza imisebenzi enhle kakhulu okumangalisayo lapha emhlabeni jikelele. Kulabo Advocate Fadzai Mahere, abonkosazana Bembayishe Mshaburi, labo Zenzo Nyoni, bonke labo bakhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo. Bakhangelele ukuba yiziluleko zokuthi njengomuntu osakhulayo ungasebenza ithuba lisasekhona lokuthi amaphupho akho angafezeka. Bakhangelele futhi ukutshintsha isimo esibi esiphilwa kiso manje labo ntanga eZimbabwe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lo munye wabasakhulayo laye ukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo, umnumzana Steven Sibanda. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitsheleke Steven, kuyini okwenza ukuthi ube ngumunye wabasakhulayo okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo?
Siyakhala edaleni sasepalamende, ngathakula ama-youth ekhona edalela sepalamende. So ngendlela singathi izikhalazo zethu njengabatsha njengentsha azemukelwa kangako edalela epalamende.
Lapho besikhuluma emakhale kukhwini ngichasisile wathi wena uzabe ungena ukukhetho lolu uyi independent candidate. Awungitsheleke usubhekana lobunzima obunjani ukuthi ufike kulesi sikhathi lapho uzathatha leli thuba ukuthi ungene la ukukhetho ngomnyaka ozayo.
Ngathi uDibo esihlangana lalo njenge independent candidate. Ngathi funding compared to ama opponents ami ngiza kumalawo abe wo-funded ngama political parties zabo. Ngathi ukuhluphe engihlangana lalo kakhulu ngola ma-flyers nama-t-shirts le nto zokuthola nje ngathi abantu bethiwa point A bethiwa kuma-point B.
Uzabe ukankasela ngaphi kwangikhona?
Warren Park constituency.
Do you know ukuthi kukhetho lolu uzabe uncintisana lobani?
Ya, okwamanje ngathi amanye amabandla awakenza ama-primary elections abo. Okungitshengisela ukubana bona bakabi prepared compared kimi. Nasengi-prepared sengukuya sibile yokusebenzela ngathi i-constituency yami.
Ayisakuzwa-ke mnumzana. Awungitshele-ke wena njengoba ushilo wathi wena ubona ngane abekho prepared. Ubona ngane amathuba akho okunqoba kukhetho lolu ame kanjani?
Hhayi, amathuba ami okunqoba ngathi very high. Ngoba mina sengikumodi yomsebenzi sibili. Sengibonisana labahlali base-Warren Park ngathi labahlali bangakwami. Ubana hhayi mina sengilungiselele ukubana lingikhethe ngilisebenzele.
Abontanga abaphila khona bayakwamukela na?
Bangimukele kakhulu ngomthabo omkhulu Steven.
Ungangqotshwa-ke Steven, ukhangelela ukuthi uzaphinda njalo ukungena kukhetho ngomnyaka ka-2023 na?
Ya, ngathi unqotshwa kakukho ku-syllabus yami. Ngaze ngiqotshwe bengaze nginqobe. Into engifuna ukuthi iyefika kuZulu ingqondo yokubana abancane bengathi intsha kayisukume kune ngenyawo zayo isebenzele ilizwe laseZimbabwe.
Ayi, siyakuzwa-ke mnumzane. And then wathi ngibuza umbuzo wami owokugcina bese sigqiba uhlelo, wonke umuntu okhangelela ukukusiza bangakuthinta kanjani njalo wena udinga usizo olunjani?
Mina ndinga usizo lwama-flyers, lama-t-shirt ukuthi sinike abantu benze i-publicity. Njalo ababefuna ukusinceda befuna ukusithinta bayakwanisa ukusithinta through u-spokesperson we-campaign yethu. U-spokesperson wami uthiwa ngu-Amtage now.
Bangamthinta kanjani u-spokesperson wakho?
Kunombolo ezilandelayo +263 772 245 938 kumbe +263 772 611 057 kumbe kukhasi lethu le-Facebook etwa Honorable Steven Sibanda kumbe ukuzithinta njalo kukhasi lethu ku-Facebook page yami etwa MP Steven Sibanda.
Hayi, siyabonga kakhulu Steven. Sina lapha e-Studio 7 siyakufisela inhlanhla. Balaleli, lapha liyizwile indaba ekhona. Masihambeni sonke siyosekela abontanga. Time for fresh blood, Buffett. It's time. Hi, it's Kati. So it's Pelili. Masdivani ngevigezayo. Oliver Lelisayo. Ngumike Kobe. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamuhla?
Namhlanje ngikhangele umbhalo okuMateyu chapter ka-12 verse ka-15. Ngifuna ukuqhubekela phambili ngikhuthaza abalaleli bethu ngendaba yobukhokheli. Ngiyananzelela ukuthi ilizwe lethu selifike esibangeni sokuthi abantu baqalise ukucabanga ngokukhetha inkokheli. Manje lapha siyafica uJesu ekhuluma ngobukhokheli. Singabala kuMathew chapter ka-12 verse ka-15. Uthi yena, kodwa uJesu esekwazi lokhu wasuka lapho, abantu abaningi bamlandela wabasilisa bonke, wabalayisisa ukuba bangamvezi. Ivesi ka-18 ithi yona usekhangela okwakubhalwe ngaye kumprofethi u-Isaya uthi, khangela inceku yami engiyikhethileyo, othandekayo wami, othokoza ngayo umphefumulo wami, ngizakubeka ngibeka umoya wami phezu kwakhe uza kuthumayela ukulunga kubo zonke abezizwe, hayi kubangisa, hayi kumemeza. Ngakho oza kuzwa ilizwi lakhe ezindleleni, umhlanga ofecekileyo, hayi kuchaphula. Kutsho ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu liyachasisa isimo sencebo. Okokuqala, ngiyagcizelela entshona ngokukhuluma ukuthi ukuba yinkokheli ukuba yincebo. Sesilabantu abaningi abangafuni ukuba zincebo, kodwa abafuna ukuthi abantu babenze leyo nke into. Ngakho ngasikhangela umzekeliso kaKristu, siyananzelela ukuthi inkokheli efunakalayo ile eba yincebo phakathi kwabantu. Okwesibili, siyananzelela ukuthi iyakhuluma lapha ilizwi likaNkulunkulu ukuthi yena kayi kubangisa. Abantu abaningi bayathanda ukubangisa isikhundla, bayathanda ukubangisa ukuba phambili, bayathanda ukubangisa ukuthi kube yibo ababonakalayo. Kodwa nxa sibona umzekeliso kaKristu, nxa lapho wayesilisa abantu, wayebatshela ukuthi lingatshela abantu ukuthi yimi. Ngiyangimangaliswe umbhalo othi ngelanga lapho sebemdinga befuna ukumbopha ukuthi bembulala, uthi yena abafarisi bamdinga phakathi kwabafundi bakhe bekuzwa ukuthi kathi vele onguJesu nguphi phakathi kwentona lonke. Ngenxa yokuthi uJesu kafanani lenkokheli lezi ezihamba zilabantu ababavikelayo abaningi bokukhanya ngemfanekiso ukuthi hayi lo ngumnikazi webandla leli, kodwa uJesu babengamboni ukuthi nguphi phakathi kwabafundi bakhe ngoba wayefanana labo nje. Ngakho kabangisi ukuba phambili, kabangisi ukuthi abe nguye okhanyayo. Siyananze lela njalo ukuthi ilizwi laphana liyakhuluma ngokuthi umhlanga ofecekileyo kayi kuwaphula. Kutsho ukuthi inkokheli elobuneke, inkokheli enanzelela lalabo abantu abakuthakathaka phakathi kwethu. Isikhathi esiningi siyasinanzelela ukuthi nxa kulabantu abadubekayo kumbe abantu abahlukuzeka kalula, yibo kumele ukuthi ngabe inkokheli ziyabakhanyela ukwedlula wonke umuntu. That isikhathi esiningi thina abantu abakhokhela amabandla kumbe abantu abazinkokheli sikhangela izinothi, sikhangela laba abalezimali, sikhangela laba abakhanya bengcono. Kodwa nxa sibona umzekeliso kaJesu, wayekhangela laba abantu abangakhangelwa ngabanye abantu. Ukhona omunye wakhuluma wathi yena nxa uzaba yinceku yabantu laba abantu abangalandaba labo, uNkulunkulu uzakwenza ukuthi ukhokhele abantu bonke laba abafuna ukuthi wonke umuntu abakhokhele. Ibala elithi ukuba yinceku kumbe lokuba yinkokheli esikhathini esiningi nxa sikuhlanganisa ngani izinto ezingahambelaniyo. Kodwa nxa sibala iBhayibheli ekuqaliseni uGenesis size siye ekugcineni, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu lawo mabala akhanya esitsho into eyodwa. UJesu nxa simbona sihlangana naye egezisa izinyawo zabafundisi bakhe, mina ngiyayithandela umbhalo othi wona kuJohn chapter ka 1 verse ka 1 ithi ulizwi waba inyama. Kutsho ukuthi into leyo kumele isimangalise ukuthi uNkulunkulu kambe sho wadala umhlaba, wadala umuntu, uyazifinqeza yena abe yinyama abe njengathi. Lokhu kutshengisela ukuthi wayefuna ukuba yinkokheli efanana labantu labo ebakhokhelayo. Nxa sikhangela umuntu oba ngumelusi ugcina enuka njengezimvu, ugcine efanana njengezimvu ngoba utshona phakathi kwazo ezithwala, ezilimeleyo, eziphakamisa. Kanti thina sizinkokheli ezinjani ezingafanani labantu labo esibakhokhelayo?
Kuyiphethe mfundisi.
Ngakho siyathandaza namhla, sithandazela abalaleli bethu labo bonke abafuna ukuba zinkokheli ezigabeneni ezehlukeneyo. Baba, ngegama likaJesu sithandazela ukuba kube lo moya wokuba zinceku, kungabi lo moya wobudlwangudlwangu, lo moya wobuhwaba phakathi kwabantu abafuna ukuba zinkokheli kodwa bebe ngabantu ababazinceku abancedisa abantu bakho. Ngegama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu, sizaqhubekela phambili lokhu sikhangela ukuthi ubukhokheli kuyini.
Lapho ke besivuselela umoya silo mfundisi useNispanda. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ziyaqhubeka ingxaki kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Lusemlonyeni yabanengi udaba lokuvulwa kwesilarha sokuhlinzela amadonki eUmguza. Lizwe ingxoxo yethu lomunye wabadla idonki. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.